VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama inspection centers lapho isikhayela khona ivoters rollithe nalethi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhlaka 19.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll.
Ulunganga konke kwemesi, ngiyathemba ukuthi iDEC ngempela izokwazi ukuthi kwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi le message ayiveli kuyona ngempela, and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwaZEC le message. Inkinga esinayo lahlekathi eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nosikho kuliqiniso.
IZEC isixwayise njalo uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa isiMuslim eZimbabwe amanyana labanye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikhangelele ukuqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota kuqala mhlaka 19 kulinyanga ngomgqibelo kusiya kumhlaka 29. Kovika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho loba nje abantu lokhe besabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR mop-up exercise. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo lokhetho ezekhi kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa ngenhlelo abaziqhubayo phambilini kokhetho.
Sizaqalisa i-exercise yethu e-voter inspection. Sesiqedile i-voter registration kodwa siyaqhubeka siloko siregister abantu ukuvota emahofisini ethu awe-district lawe-province. Sibuye sibe lamanye ama-centers aqalisa avulwe kwenye lenye ward. Siyakhuthaza ukuthi bonke abangarejistanga bahambe kuma-centers enalawa ama-wards. Kube sokusithi ama-inspection centers lapho isikhayela khona i-voters rollithe nalethi iqalileyo ukuthi umuntu akhangelisise ukuthi into zakhe zonke ziqondile njalo uku polling station naleyo athu ukuthi ufuna ukuthi abonakale ekiyo. Silama ama-inspection centers ari 411 ahlavulwe kanye wonke mhlaka 19 kuze kuyefika mhlaka 29.
Wengeze ethi uma kukhona okuphambanisekayo ngesikhathi umuntu ebhalisela ukuvota kulakho ukulungiswa enelise ukuvota lonyaka.
Into eqakathekileyo uyabuya lesithupha sakho ukuze uzokhangela ibizo lakho. Nxa kukhona okuphambanisekileyo khonapho kwi-inspection center bahle bakulungisele bakubhalifilise ifomu bakunike la usalelenye ikhophi. Nxa ufuna ukuthi utshintshe indawo uthi ngangithe ngizavotela lapha kodwa senditshintshile senihlala kwenye indawo njengokuthi wawuhlala eNkulumane kathi sihlala phakathi edorobheni, uyakwanisa uhlubuyele proof of residence yakho eyakhona lapho usuhlala khona utransfer khona lapho ku-inspection center yakho. Kuyahle kwenziwe masinyane ibizo lakho liza kutholakala ku voters roll ngesikhathi sama elections. Laba abaregistered kathesi abasoze ba inspect kodwa amabizo abo azayangena ku voters roll election ingakaqalisi. Bazahlela bo baqondela izithupha zabo kuma polling stations xa sokuyi election.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezesini umnumzana Dumisani Nkomo wamukele ngenjabulo uhlelo oluza kupha abantu ithuba lokuthi babhalisele ukuvota ethi banengi abantu abangakabhaliseli ukuvota.
Uhlelo lokuhlolisisa ivoters roll uhlelo oqatheke kakhulu kodwa ngaphezulu kwalokho uhlelo lokuthi abantu banelise uregister laba abangaregistanga bona zani luhlelo luqatheka kakhulu ngoba luzanceda ukuthi abantu abangakarejisi kakhulu esabelini sasemathebeleland north south labo Bulawayo ubana berejisti ngoba nxa sikhangela inani labantu abarejistayo emathebeleland north ikakhulu kukhanyela incinyane kakhulu so kulithuba elihle sibili iloba esikhathini esiningi sithola ukuthi indawana kumele berejista khona zikhatshana kakhulu ngoba ama-districts asemathebeleland kakhulu onkayi otsholotsho olubhani ngama-districts amakhulu kakhulu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebenelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba enze isimemezelo selanga lokhetho esebenzelana labezek layo ebika ukuba isilungele ukhetho lwalonyaka. Kuyonale inyanga mhlazi lithumi lasifica munwe munye kusiya mhlazi ngamathumi mabili lasifica munwe munye izek isinxuse labo ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota ivoters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lweBVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona sebezathola ithuba lokuhlola amabizo abo kuvoters roll baze lengwalo zekheli lalapho asebefuna ukuyavotela khona kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikomishini yezokhetho isixwayise uZulu ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungawuvula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni wethu lenamuhla iZimbabwe Electoral Commission ithe kayilani lokwenza lalumbiko. Ixwayise labo abaqalela umbiko ukuthi bazabotshwa bengabanjwa ngoba bephule umthetho. Izek iphinde yaxwayisa uZulu ukuthi ukuvota kukhetho oluzayo kuza kwenzelwa kuma-polling stations njengenjwayelo, hatshi kubomakhalekhukhwini kumbe kuWhatsApp. Izek ithi njalo abantu kumele babekwazi ukuthi kayikhulumisani loZulu ngeWhatsApp. Siqhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi imbiko enje kayilunganga ngoba ilakho ukuphazamisa abantu bagcine bengasavotanga.
Le imesethi egcwele nje zolonke indawo okhuluma ngayo ayilunganga kakhulu ngokuba ingaba nomphumelo wokuthi abantu bangabi nethemba ukuthi ukhetho lolu luzohamba kahle ngendlela kumele luhambe ngakhona. So akulunganga konke kwemesethi. Ngiyathemba ukuthi izek ngempela izokwazi ukuthi ikwazi ukuxwayisa abantu kuzo zonke indawo ukuthi hayi le imesethi ayiveli kuyona ngempela and ngiyathemba ukuthi ayiphumi kwazek le imesethi. Inkinga esinayo kahle kahle eZimbabwe ukuthi ama-political parties asejwayele kakhulu ukusebenzisa amanga okwenza ukuthi abantu bengasazi okuyikho nokuthi sikho kuliqiniso. So ngiyafisa ukuthi indaba yamanga ngabe iyaphela, abantu bamele iqiniso. Sesabona omunye ogijimela ukhetho lolo luzwayo esesiyangisa laphana ku-BBC ngenxa yamanga. I-BBC yaze yasibonisa ukuthi abantu bagijima nje ngokuthi bagijima ngokhetho, abantu bagijima ngento zamanga.
Njengoba okhanya uphakamisa umnangagwa lumbiko, singathi ungaba uthunyelwe yizano yini kumbe yisigilamkhuba nje?
Kungenzeka ukuthi ekuxabaneni kwabo lapha kuzani, kungenzeka ukuthi noma bengaxabani bengoba besenza lento esibizwa sithi misinformation, noma bafuna ukuflada yibo khuzeni market ngeinformation yamanga. Nti yabona basikhonfuse basidayivete sibheke kwenye indawo, kanti kukhona ukuganga abakwenzayo. Kusekhona lokhu ukuthi kwenzeka, kusekhona nanomnumzana lo wasiyangisa ku-BBC ukuthi laye ngakwenza khona lokhu, ngoba into esiyibonayo ukuthi nje kusuka fani ukusebenza kwakhe lokwezani bagcwele ngamanga kuyo yonke indawo. Into abazikhulumayo konke bona ama-parties oyi-2 yena na ngeke ukwazi ukuthi ulandele kahle ukuthi okuyikho yikuphi.
Lo omunye othi wayangisa ku-BBC ongamqambi ngegama, yena ungena ngapi lapha? Ngoba umbiko lo ukhanya ujonge iZANU-PF, nanku uyamphakamisa ubaba uMnangagwa.
Hayi, phela ngithi uyamazi ukuthi ujwayele ukukhuluma amanga maningi, amanga asewakhulume ngo-president wethu esiwaziyo thina ukuthi ngamanga.
Umnumzana Khaliphani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe yachiyeneyo sebesungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lodlakela ngaphambilini kokhetho. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Abasakhulayo laba ngabamabandla agoqela iZANU-PF, iMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, iNational People's Party, Transform Zimbabwe, ZAPU lamanye. Umanyano lo abawubumbileyo ubizwa ngokuthi yiJoint Youth Liaison Committee, JYLC. Abamela amabandla la enhlangothini zabasakhulayo bathi bakhangele ukuthi amanye amabandla aphikisayo azahlanganela labo, ngoba okubehlukanisayo kukulutshwane kulokubamanyanisayo. Abasakhulayo bezanu-PF bengekho emhlanganweni owenziwe lentatheli izindaba namhlanje emini, besithi bebesamelele ukuthi baphiwe imvumo yokuba lomanyano lo. Umnumzana Love Mochi Noputsa unobhala wabasakhulayo ku-MDCT ekhokhelwa nguChamisa uthi abasakhulayo kumele bathole ithuba lokuthi bazimele bengahlukaniswayo ukuthi bakholwa kuliphi ibandla. Ekugcizelela kulokhu, omunye osakhulayo weHarare umnumzana Lancelot Mpofu uthi esikhathini esiningi abasakhulayo basetshenziswa ekukhokheleni imisebenzi yobudlwangudlwangu ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Into enhle kakhulu leyi and into eyamukelayo, especially uma kuvela kwabasakhulayo. Into ebesiyikhangelele since kudala, into ebesiyifuna and masikhathesi sokwenzakala, ikathabisa kakhulu. Kumele sibambane ngoba isimo esikhona ezweni sikhathaza wonke umuntu ungenani ukuthi usuka ngapi noma wezano noma we-MTC noma wangapi. So kathesi kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo sebekubonile lokhu sebedecide ukuthi babambane benze into eyiwanye.
Ubuhle benkosi Dube ongomunye wabasakhulayo eqhuba izifundo zakhe eHarare uncome kakhulu ukubunjwa kwalumanyano.
Kuyinto enhle se ukuthi ama-youth eZimbabwe they are working together and try to improve elizwe. Bemisho ukuthi wona ama-activities ayenzakala elizwe nangithi ayenziwa kulokuthula and everything. Kodwa engiconcerned ngakho ukuthi iZanu was not a. So bengizuza khona ukuthi when it comes to ubambana kwethu as ama-youth, are they really serious about it or yiphonga ukudlala nje bafuna ukusikhohlisa nje ukuthi bona they are part and parcel kodwa bona bavodwa ngale eceleni. So I think that is a cause for concern.
Egwalweni lwabo olwethule emhlanganweni lentathela izindaba lo bagoqele udaba lokuthi lobanje abasakhulayo bebaningi beyisilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini 67.7%. Impi yabo igoqela ukusilela kwemsebenzi lokusetshenziswa ukwenza udlakela lokunye kodwa benganikwa amathuba. Bathi bakubone kufanele ukuthatha isinqumo sokuthi bathwale ikhandlela lokukhanya ukuze benelise ukwakha ilizwe elilempilo abafisela ukuthi izizukulwane zabo ziphile kwelakusasa. Bagcizelele ukuthi lesi sinqumo abasithetheyo isinqumo esizaqhubekela phambili loba ukhetho oluzayo selwedlule. Umnumzana Marvin Mkhulu omunye njalo osakhulayo uthi leli nyathelo lizanceda ikakhulu izizukulwane ezilandelayo ukuze zihambe ekukhanyeni.
Ukubambana lokhu esikwenzileyo ukuthi sibone ukuthi segcina ukuthula nti lokubambana imove ewise ngoba thina kithi it is affecteka kakhulu ukudlula abantu abadala. So thina singabambana kungele ukuthi wena ungeyiphi part kumbe ungeliphi bandla kebe kuzanceda thina labantu abethu esizakwanisa ukuthi sibazale lathi ngoba thina sifuna imisebenzi khonokho esikufunayo yikho abakhulu bethu amele bekuyenze. Akumele angasizondane thina sodwa ngoba ngiwezana mina ngiwe-MTC.
Lokhu okwenziwe ngabasakhulayo bamabandla atshiyeneyo ukuhlanganela ndawonye besola ukusetshenziswa kwabo kudlakela kwamukelwe ngabantu abaningi abathi kuyinto entsha engakaze yenziwe njalo encomekayo. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubhalisela ukuvota. Zizabuyela ekhaya na izizalwane zeZimbabwe ziyebhalisa kanye lokuhlola ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe voters roll. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleMalaysia u-Anwar Ibrahim ukhululwe ngemva kokuvalelwa okweminyaka emithathu edluleyo. Ukukhululwa kwakhe kwenziwe phansi kohlelo lokuxolelwa ngumkhokheli walelo lizwe osandakhethwa uKing Sultan Muhammad V. ngemva kokunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Ele North Korea lithi lilakho ukuphuma kunkulumo zokwehlisa ukulungiswa kwezikhali zenyuklia lele Melika nxa lelo lizwe lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokuzama izikhali zalo limanyenele le South Korea. Ele Melika lithi lezi nhlelo kazongozi kwezomvikela. amakholwa esimoslem eZimbabwe amanyanela abanye bawo emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lonyaka lokhu kuzincitsha kuqala namhlanje kusihlwa mhlaka 16 kwekwezi, kugqitshwa ngolwesine mhlaka 14 noma mhlaka 15 mabasa, kusiya ngokuthi inyanga iyabe ibonakale ngaluphi usuku. Wonke umuntu okholwa kulolu kholo ukhangelelwe ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kusukela kwabaleminyaka elithumi lambili emulini, kuqala ekuseni ilanga liphuma lize liyetshona. Unkosazana Mariam Yusuf ngomunye wamakholwa esimoslem eZimbabwe ophatheka kuhlelo lokuzincitsha ukudla ngenyanga yeRamadan.
Mina ngizwa ngithokoza kakhulu ngoba yiso isikhathi esihlala sisilindele ukuthi lathi sibe lama breakthroughs ethu konke ngasemsebenzini, ngasesikolo. Angacela kudala, maybe sesekubo form 1 khona lapho.
Unkosazana Asia Tubinali ngomunye laye otshengise ukusithakazelela lesi sikhathi sokuzincitsha ukudla.
Ngizwa ngijabula kakhulu ngoba lami ngijoyine abanye abangama-Muslim abakholwa ku-Ramadan. Njalo i-Ramadan right ngenxa yokuthi iyangezelela izivusiso. Hlezi imphathe kamnyaka yonke.
Lanxa kungumlando wakhe wonke okholwa kulolu kholo ukuba azincitshe ukudla ngalesi sikhathi, bakhona abavunyelwa ukuba bangaze bakwenza lokho. Laba ngababalisa abagula ukwedlulisa amalawulo, asebekhulile, abagula imikhuhlane yengqondo, abakunhambo, abesifazane abazithweleyo kanye labasesikhathini. Labo abaziwayo ukuba bavame ukuphatheka kulokhu kuzincitsha ukudla kodwa behluleke ukukwenza ngesizathu sokuba bekunhambo ezingumango omude loba bethe bagula bephakathi kwakho, bakhangelelwe ukuqedisa lumsebenzi kwesinye isikhathi sebekusimo esingcono. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso yabezamabhizimusi bakwele South Africa egxile esabelweni sakwaZulu Natal eNorthern Region Business Association isixwayise abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi kuleyo ndawo ukuthi kusiyatshona elakusasa babe sebephume baphela kuleyo ndawo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso lexele kakhulu emalokishini e-Inanda eNtuzuma lakwaMashu edolobheni leDurban ithi abakwamanye amazwe laba baqhuba amabhizimusi abo ngendlela engathokozisiyo osekusenza wabo njengezalwane zakwele South Africa angahambi kahle. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Northern Region Business Association uMnumzana Vusumuzi Msomi uthi okunye abakusolayo ngalaba bantu bakwamanye amazwe yikuthi abaqashi izizalwane zakwele South Africa kumabhizimusi abo. Uthi futhi iningi labo lihlala lokulala emavinkilini amancane la ama-spaza shops or tuck shops abathengisela kuwo.
Kusukela ku-2014 hlala nabo emhlangeni ehlukene eminingi kuze sifike lelungele lo lokuthi sibhale incwadi sibacele peacefully ukuthi esibanikeza u-14 days ukuthi bavale kahle bahambe bese sikwazi ukuthi mabebuya babuya kanjani ngoba ukuhlala kwabo la akusinelisi.
Lokhu sekulethe ukwesaba kwabakwamanye amazwe ngoba besithi kungahle kukhuthaze inyathelo elifanayo endaweni ezijeneyo zelizwe okungadala ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Sekube lezehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa ezedlula ezintathu eziqale ngokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi emalokishini. Kodwa kumnumzana Msomi uyaphika ukuthi isenzo sabo lesi ngesokucwaswa kwalabo abavela kwamanye amazwe ongabangela ukuhlaselwa kwabo. Uthi sebetshela amakhansila, amapholisa lohulumende lesisabelo ngenyathelo labo leli esithi lokhu kukhombisa ukuthi akusiyo xenophobia. Isinye ke isizalwane seZimbabwe uthi lokhu kubatshayisa ngovalo ngoba kuyimvama ukuthi uqhamuke xenophobia ikakhulu kulungiselelwa ukhetho kwele South Africa loba eZimbabwe.
Osokufanele ukuthi uma ungabe ungezwa kuthiwa nanku ngapha sekuqale lokhu, sekumele la usuke ubaleke le ndawo ezingani lokuthula. kunga ungavelwa ngokukhulu njengoba labo abe abase KZN sebe nikamalanga ukuthi basuke abasuke bengazi bathona berobhana ukuthi bahlale ngoba kuyavela ukukhulu
noma kunjalo umkhokheli kaHulumende kulesabelo umnumzana Willis Mchunu usexwayise ukuthi lolu daba lusombululwe kungeladlakela.
Are there root causes here? How should they be addressed? And we can't do it by ourselves. We can't impose them.
Kukhona yini imbangela la? Ingasombululwa kanjani? Lokho asingeke sikwenze sodwa njengohulumeni. Asingeke sitshele abantu ukuthi benzeni. Kufuze sibabuze ukuthi licabanga ukuthi lolu daba singalusombulula njani bese siyaphuma lomhlahlandlela. Asikufuni ukungahlaliseki kwesimo kulesi sabelo kanti asifuni abenza izinto ezingekho emthethweni.
Ngo-2008, uqhamuka i-xenophobia kwele South Africa kwafa abantu abafika amachumi ayisithupha. Udlakela olufanayo lubuye lwaqhamuka futhi ngo-2010 lango-2015. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chidzamka uthi uzasebenzisa umncintiswano weCOSAFA ukulungiselela ukuphatheka kweqembu leli kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-AFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Phakathi kwabadlali abangamachumi amathathu lantathu umqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uSunday Chidzamka ubize abadlali abayithoba minembili kuphela abadlala besekhaya kweleZimbabwe kusithi abanye bonke badlala ngaphandle kwelizwe. UChidzamka utshele intathezindaba ukuba lokhu kwenze ngoba efuna ukusebenzisa umncintiswano weCOSAFA njengethuba elokuba ahle alungiselele iqembu lakhe ukuphatheka kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ozayo. Intathele zindaba yezemidlalo uNashi Mgogoyari uthi lokhu kutsho ukuba iqembu leZimbabwe selingaqhuba nzima kumncintiswano weCOSAFA ngoba abadlali balo bengajwayelanga ukudlala bebonke.
Iqembu eselikhethwe nguSunday Chidzamka ukubana lidlalele iCOSAFA ye ngibona lilihle ngoba likhethe abafana abaningi abangaphandle kwelizwe abakade badlala phandle abanye abaqalisa ukudlalela i-national team kodwa ngibona zani inkinga izaba kuma-combinations ngoba bayaqala ukubana bedlale bonke.
Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi uChidzamka wenze kuhle ngokuhle abizi abadlali afuna ukubona kumbe bengamphathisa kumkhankaso we-AFCON ngoba amathuba okuba labo kwesikhathi eside bengalandanga umncintiswano ofana lo weCOSAFA engekho.
USunday utshengise ukuhlakanipha kakhulu ngokubiza abadlali abazadlalela i-AFCON ebabize kuCOSAFA ngoba usezahle ebone ukuthi bengamncedisa njani ekwenzeleni ukuthi bewine ku-AFCON. Ikanti vele lezi fa ibingeke imnike amalungelo aneleyo ukuthi alungiselele for i-AFCON.
Umgogwarira yena uthi inkinga layo ngeyokuthi aluba inhlanganiso yebonanga ukuqhutshwa komdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association iZIFA iyakhetha umqeqeshi ozaqeqesha iqembu lelizwe ngoba uChidzamka ebambwe lesi sikhundla kusadingwa umqeqeshi omutsha.
Kathesi singathi yena izingu interim coach so uyabe elungiselela njani kwaphambili yena engasiwo ozazibamba.
Umncintiswano weCOSAFA uzaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi mhla zingamashumi amabili lesikhombisa njalo uzaphela ngenyanga ezayo ekaNhlangula mhla ziyisikhombisa. Iqembu leZimbabwe yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye. Umkhankaso we-AFCON wona uzaqhubekela phambili ngenyanga kaMpandula. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqhuba ihlandla lokugcina lohlelo lokubhalisela ukuvota kanye kanye lokuhlolwa kwamabizo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Nakolunye uhlangothi iZimbabwe Electoral Commission isixwayise njalo uzulu weZimbabwe ukuthi eqaphele umbiko wamanga obhoda enkundleni yeWhatsApp othi nxa ungavula ukwenzele amhlophe ngoba usithi usuvotele umongameli Emmerson Mnangagwa. Amakholwa esiMuslim eZimbabwe amanyana la banye bawo emhlabeni jikelele ekunanzeni isikhathi sokuzila eseRamadan. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.